Yebo, ngiyabonga kakhulu. Igama lami nguVez Intokozo Sibusiso Nkomo. Abangaziyo bangibiza ngoVez Nkomo. Kuzima Achievers lonyaka ngingu-chairman weZimbabwe Achievers Award USA. So yimi ngiqoqa konke nje ukuthi ubone ukuthi ama-activity esiwenza wonke ayaphumelela.
Kanti khona vele sibili kuyini iZimba Achievers Awards?
iZimba Achievers i-organization eyaqaliswa e-UK ngabona sokule maybe iminyaka engu-6. Injongo yethu yokubana sidinge abantu bakithi abeZimbabwe abangapha ku-diaspora ukuthi sitshengise abanye bethu ukuthi abakhona abethu abenza kuhle abezinto eziqakathekileyo kuma-community ethu lapho esihlala khona. Njengangapha i-USA, i-USA inkulu. Asazani sonke. Mina ngihlala eDallas, abantu abaseDallas angibazi ukuthi kwezikhathi kulabanye engizwa ukuthi uzibanyeza so nami sengikhaya ukuthi kanti enganangimazi. So sifuna ukuthi sibe kwazi ukuthi kulabantu who are achieving izinto eziningi-ningi ezinkulu ezidakathekileyo singazikhangeli phansi njengabantu baseZimbabwe, sizikhangele ukuthi lathi we can move forward despite i-situation yethu ekhaya.
Uyiqalise nini eyangapha e-America?
E-America sile minyaka emithathu. Abantu bangikhona esibakhangelayo nabantu esibatshelwa i-society kasihambi sibadinga thina njengeZimbabwe Achievers. Siyafaka ku-internet ukubana abantu besitshela ukuthi kulo zibani bani osendaweni engaka uyenza lokho lalokho. Sesifaka amabizo lawo okwakathesi ama-votes avuliwe ukuthi lihambe kuZimba Achievers Awards .com. USA edition bese libona ukuthi hayi lo ungani into ezi-right kakhulu bese limvotela yalo umuntu bana ukube nguye ongawina. So into enkulu ukuthi sifuna ukuthi sazi abantu bonke labo enqeda omunye layo oza ukuthi nami yinto engifuna ukuyenza leyo abe sedingwa-ke lowo muntu ukuthi aqale ukuthi laye athole imizamo yokufika khona.
Umkhosi omkhulu weZimba Achievers Awards ka-2017 lo nyaka wenzelwa ngapi?
Lo nyaka siseDallas, ngapha kwaseTexas. Sebe sisendaweni okuthiwa yiDallas Marriott Quorum, ese-Addison. Ihotela enhle. Kufuna ukuthi lathi phela lapho esenzela khona, singenza umthimba engani sisemakhaya. Kumele senzele lathi ukuthi sisendaweni ekahle, kodwa kayisibulali lapho ezikhwameni nxa sezingena khona. Lathi sifike sicece, sigqoke, sibone abantu besikhanye sibahle. Ke umhla kaMgqibelo mhla ka-11 November ngolwezi.
Lamahlandla ehlukeneyo abantu abazaphiwa le imivuzo.
Kula ma-awards obo Businessman of the Year, Young Achiever of the Year, Academic Award. Kusuba lamanye athandwa ngabantu o-People's Choice ukubana umuntu le ingani nge-popular ukubana hayi lowo ngumuntu wabantu. Then kube sokusiba lama-award yokubana i-community mbano okade nceda i-community yethu within i-America.
Nkuthazo bani ongayinika labo abangakezwa nge-ZAA?
Nankuthaza ukuthi vuyani si-celebrate sikholise sizabantu bethu. Nxa ulokho abantu bekube lo mbuzo bengangithinta mina ngocingo, iinumber zami ngu-817-937-0150 ngapha kwase-Texas. Kodwa kasihlanganeni, ama-tickets alokho ekhona $60 ngomuntu and kuyabe kulokudla futhi asiphonge uhlangane nje siphonge ukukhangelana. Sesibona entertainment kulomfana lonyaka ongu-MC othiwa ngu-Alfred Kainga. Alfred comedian ngapha, uyahlekisa abantu kakhulu. Uvele ekhaya kathesi wahlekisa abantu ekhaya, angabona imbambo kabasela. So lomfana othiwa ngu-Peter Tolani oyabe nguye ozabe uhlabela la izingoma zakhe olama-CD. I-event yangkhona sebe sikholisa mhla ka-11 November eDallas, Texas, eDallas Marriott Quorum. Abafuna ukuza i-airport iDallas Fort Worth Airport. Ukungena $60 regular. Abafuna ukuhlala kumatafula lawa abantu abezikhulu ama-VIP i-$75 ngomuntu. I-website nguZimbabwe Achievers Awards .com. Then uzadinga lapho kubhalwe khona USA.